Nga uMonzora wa engafuna ukuthi axotshe abantu abakhethwa iMDC Alliance kuthi ukuthi uyabeza khipha bonke ngoba kathesi iMDC yiyo elenani elisekela elezanu PF eParliament la kuma council. UMonzora nguye ozibambileyo ngenxa yokuthi wavela wabhinyela wathatha ongasokwakhe wathatha lokho kwaku mele kube nguka mnumzana Nelson Chamisa. Kodwa into esenzakala lapha yikuthi uKambarambu bevele bemqophile laba bamzondayo bakobulawayo yiba basuke balanda uMonzora bemncenga ukuthi sicela usincedise ucotshe uKambarambu laphana khona uKambarambu ngasuke ancintisane nomlandu Ncube isikhundla sobu deputy mayor. Bamlandile uMonzora njalo kukhulunyiwe emaphepheni ukuthi into esenzakalayo. Isenzakalo lesi sinika ithuba elihle kuKambarambu ukuthi nxa kungabizwa i-by-election namhlanje kumbe ngo 2023 kube lokhetho lwamakhansela, uKambarambu useza ubuyela entsheza esima njengelunga le-Citizens Coalition for Change engelakudlelwana le-MDCT ekhokhelwa nguMonzora. Isihluku lesi esenzwe uKambarambu nguMonzora yiso phele esenze ukuthi ibandla le-MDCT lidabukane ngaphakathi. Yikho okwenza ukuthi thina abanye sibalekele yena uMonzora sisiya kumnumzana uChamisa. Wavela waba lesihluku exotsha obabuhlalo wazi waxotsha laye umnumzane uChamisa wayexotsha owente wayexotsha abantu abaningi.
Umkhuba wokubandlululana ngomhlobo into esavela sayibona kuMonzora kudala sisaku-MDCT kudala uTswangirai engakabi ngumuyi kudala uMonzora esangu-SG kudala uMonzora elwela isikhundla sobu-SG njalo nxa enganyenyezelwa yilabo bantu abathanda ukubandlulula evele uhle ahambe labo uhle athatheke uMonzora.
Sixoxele bandla le-MDCT lona elithi umnumzana Kambarambu uxotshiwe ngoba engalandelanga isixwayiso.
Siyawubonga lo mbuzo. Abantu bazizwele ngendlebe zabo. I-MDCT ikhuluma ukuthi umlandu Ncube lilunga le-MDCT. I-MDCT sebezama ukucatsha ngomunwe ngoba incwadi ebhalwe yi-local government ministry ithi yona uKambarambu kaseyilo ilunga le-MDCT. Into esimangalisayo nje yikuthi laye umlandu silaye kuma-group awe-Citizens Coalition for Change. Yikho ngikhuluma ngendaba yokubandlululana. Ngengakhuluma ngathi mina i-MDCT le ilandwe ngabantu ade befuqa indaba yena le ekaKambarambu besithi uKambarambu kaxotshwe ngoba yena elitshona ngoba nxa engakhitshwanga usezathatha isikhundla sobu deputy mayor. Nga uKambarambu engasolunga le MDCT umlandu ke umlandu sileke kuma group e Citizens Coalition for Change wayena engakhitshwanga umlandu. UKambarambu bathi lichona yena engasotshona ukuthi Kambarambu isinyanja. Njalo uKambarambu ngumuntu okhule lapha kobulawa wazalwa lapha kobulawa wazalwa ePhelandaba clinic. Batsho njalo abamzondayo beqamba amanga ukuthi uvele eHarare besenzela ukuthi umphakathi azonde uKambarambu.